endaba yethu lamhlanje umsekeli kaMongameli uMnumzana Phelekezela Mpoko uthi omunye wakhe uMnumzana Emerson Mnangagwa usedelela uMongameli Mgabe okumangalisayo. Izakhamizi zemalokishini yenjubele loBhengula zilakho ukuvalelwa izindlu ezihlala kuzo ezingela lokho okuthiwa yi-home ownership. Uthini uZulu ngobulembu bokuzilibazisa obe-Facebook lokunye okufanayo, uhulumende athi kusetshenziswa ukubhidliza umnotho welizwe. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eBhilitane zivalelisa isikhathi sokukhudumalo ngokuwosa inyama lokunye okujabulisa umzimba. Buhlelo Zimbabwe Today asixoxeni, lamhla sixoxa ngobulembu bokuzilibazisa obe-Facebook, Twitter, Instagram lobunye obusetshenziswa nguZulu. Kambe busetshenziswa ngemfanelo na kumbe kudiliza imizi labohulumende? Ku-LiveTalk lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, sixoxa ngobudlelwano bezamabhizimusi lezombusazwe phakathi kwele-South Africa leZimbabwe. Thumelani imilayezelwenu ku-WhatsApp unombolo wethu ethi 001 202 465 0318 kumbe enkundleni yobulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingaqhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.